Iqembu leLenders livukise danga lapha aqabula eleDynamos neFree kanyanga ngesonto emagumeni eBaba Fields okuyimpumelelo ejabulise kakhulu abalandeli beBhuzu njengoba yize ngemva kokuba iqembu leli like ladliwa kumidlalo emibili eliyidlale phambilini kwalo wangempela viki edlileyo. Liyimpumelelo yize ngemva kokuba sekulabanye abalandeli beqembu leBhuzu abakade sebekhonona besithi uMadinda udlisa iqembu leHighlanders ngokudlalisa abasakhulayo. Kodwa uMadinda uthi likhona lizaqhubekela phambili liqhubeka njalo iqembu lelinye ngoba lisaqhubekela phambili uhlelo lokubumba iqembu kakutsha.
This project is not a project in which you expect to
lolu luhlelo esiphezukwalo olokubumba iqembu leHighlanders alungeke luhle lusiphe impumela esiyifunayo kungakapheli umnyaka salusungula. Kufana nje lokuthi umuntu athi esakha indlu athi ahlale phakathi akwenze. Uhlelo oluqhubekayo lalothi ziphe iminyaka emithathu njalo singakafiki lapho sizake sijabule siphinde njalo sikhale njengoba bebevele sebekhona abajesi besithi asilaqembu lapha kodwa namhlanje bathabile.
Iqembu leHighlanders likhuphule inani lemiklomelo elilayo lakumashumi amathathu lathi kwamemunye ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lane njalo lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo. Lo bekuwodwa umdlalo wesigaba seCashless Cup Premier Soccer League oqhutshwe elizweni ngempela viki edlileyo. Ikanti kube khona njalo umdlalo owodwa wenkezo yeChibuku Super Cup phakathi kweqembu leChapungu leLomthare City njalo ophele leChapungu linqobe nge-5-4 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leleCongo Brazzaville ngensonto emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-African Nations Cup ngomnyaka ozayo. Liyimpumela ithi iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yeSASSA Group G lile miklomelo emine okulinani eliphethe liqembu leDemocratic Republic of Congo lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leleLiberia. Iqembu leZimbabwe lizadibana leleDRC ngenyanga ezayo njalo ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili azabe ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yokudinga intshantsho lezwekazi lase-Afrika ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngimuJoseph Njanjini.